uJeff Umoyo ubotshelwe ukuthi uthiwa ubehamba le ntathelo izindaba eze New York Times zingela amaphepha akwanileyo okusebenza eSzimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khonale eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sifithi thina ama-charges la asebekwe kuye akalani laye. Uhulumende kufuze ehluphane leZMC, ecedelane leZMC, ehluphane le ntathela izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle zibuyele lapho ezitshela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Khathe sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigqoko zonke wabekwa esitolisini koBulawayo. Sikuwinter khathesi, nguJuni lo oseqala kuyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitolisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende kala mali yokuthenga kumbe lengubo nje yokuthi labo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisa na ukuthi intatheli izindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na?
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli izindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli izindaba ezaphetheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethusa thina njengentatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi lokhu kutsho ukuthi nathi sikhangelwe phela. Nxa abadala besenzwa nje, sebelaliswa ezitolisini bengelazigqoko, thina manje bangasenzani?